tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsazo we Studio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla zingamajumi amabili lanye kumabasa 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi Thokozani Khuphe ukhethwa ukuba ngumongameli welinye lamacele ebandla le-MDCT.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli, buqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress.
Abongi abasebenzela koBulawayo bathatha isinqumo sokuthi sokumele babuyele emsebenzini. Umlingisi wakwele South Africa uzodwa wabantu wethekelela eMelika lapho azebukisa khona umzimba wakhe.
Abantu bayamthanda uzodwa, they also hate Zodwa. Ababoni niks, ngiyenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Thokozani Khuphe usekhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT esekelwa ngumnumzana Obert Kutu. Lokhu kwenzakale lamuhla emhlanganweni we-Extraordinary Congress owenzelwe e-Standing Square koBulawayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izenzo!
Umhlangano lo ongenwe ngabantu abavela endaweni ezichiyeneyo zelizwe leZimbabwe ubujonge ukulungisisa ubukhokheli bebandla leli kulandela ukuxabana okwaba khona ebandleni leMDCT ngemva kokubhubha kukaMui uMorgan Tsvangirai. Abanye abebe khona ngamalunga amabandla aphikisayo eleMthwakazi Republic Party, amalunga omanyano owe People's Rainbow Coalition ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, kanye lamalunga amanye amazwe avela kweleBhilithani, eleMelika kanye leIreland, lowesifazana obevela eMalawi unkosikazi Joyce Kabwila obezoxhasa uMakhuphe. Unkosikazi Khuphe ukhethwe ukuba ngumongameli webandla leli njalo uzasekelwa nguGutu. Umnumzana Abednego Bebe ukhethwe ukuba ngumgcini sihlalo, kwathi unkosikazi Dorothy Bebe wangena esikhundleni somgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana. Unkosazana Linda Masarira odume ngokuba lilunga leta jamuka sesijikile campaign ukhethwe ukuba isikhulumi sebandla leli njalo ukukhethwa kwakhe kudale ukuxabana phakathi kwamalunga ecelele MDCT likaMakhuphe. Iningi belikhonona ngokuthi akasilo lunga lebandla ngakho akumelanga akhethwe. Omunye wamalunga eceleleli unkosikazi Siphesihle Dube uthi ujabule ngokhetho lolu kodwa usole ukuthi njengabatsha bakoBulawayo bebevinjelwa ukukhethwa. Uthe bagcine bephiwa izikhundla zokuba ngabasekeli.
Thina simina ngumyouth sithe siyakhethana kuyouth kwasokuthiwa hhayi abakoBulawayo ngapha emathebeleland selibanengi kwimaini kukhethwe lina laba banengi ku ukuyumeni lakhethwa laba baningi and bebengani abanye vele abemashonalani sebekhalala uthi nxa kunjalo ngcono sishinto yena kutsho uthi into yena nge-region.
Unkosikazi Dube ugcizelele esithi umangaliswe ngokukhethwa kukaLinda Masarira othi kathembakali. Umnumzana Samukele Hadebe okhethwe ukuba ngumsekeli kaNobhala Jikelele uthi bekuqakathekile ukuthi kukhethwe inkokheli entsha ezasebenza ilandela isisekelo sebandla labo.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli buqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress. Njengoba sisazi ukuthi u-former president wethu uDr. Richard Tsvangirai uMoi engasekho besokufanele kwenziwe lolu khetho.
UHadebe uthe umhlangano lo ubizwe inkokheli eyasalayo ngemva kokuhlubuka kwabanye abagoqela umnumzana Nelson Chamisa othi ungumkhokheli webandla leli okwamanje. Umnumzana Alfred Ncube okhethwe ukuba ngumsekeli womqoqi wenhlelo zebandla leli uthi umhlangano lo wenziwe kahle. Umnumzana Ntando Ndlovu obona ngezokhetho ebandleni le MDCT laye uthi bayajabula ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
Ukhetho njengoba libonela uhambe kakuhle kakhulukazi, ama delegates adevumelana kikho konke ade bekuyenza lapha ukutshengise ukuthi kule spirit sokubambana iunity of purpose. Thina njenge electoral commission we are happy ukuthi sifeze umsebenzi without any incident, and we are happy labantu aba-electiweyo ukuthi ngabomama labo abalekhalibha abaluhlonzi oluphezulu kakhulu.
Abanye abakhulume emhlanganweni lo yisethekeli unkosikazi Kabwila owemalawi kanye lomongameli welinye icele lebandla le-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga. Bonke bancome ukhetho loli kanye lokukhethwa kukamongameli owesifazane besithi sokuyisikhathi sokuthi abesifazane basukume bazimele njalo bathuthukise amazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Icele lebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi ngamadlwane la enziwe ngunkosazana Kuphe labantu bakhe. Sixoxe ngodaba lolu lo nkosazana Davida Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT.
I-National Council yena amandla ekunika u-Secretary General webandla ukuthi abhale ingwalo ebhalela ama-delegates umele abuye ku-Congress ebazisa nge-Congress leyo. Kumele aphe ama-delegates inyanga ezimbili ukuthi abazise nge-Congress leyo. Ethe zenze njalo imikankasi njalo ithuma ukuthi uma sokuvela inyanga ukuthi sefika ku-Congress kumnike uZulu aziswe nge-Congress leyo nokuthi kuyandovisa iCongress le emaphephandaba awelizwe. Njalo abantu kumele abantu babuye kuCongress thina njengebandla MDC kubele babe ngu-6090 and bagoqela ama-National Council, ama-National Executive, omama, ontanga, ama-province, ama-district, ama-wards. So sikethemba lokuthi balandele isisekelo, angazi ukuthi isiphi abasilandelayo ngoba esikubonayo njengokukhuluma kwamama Kuphe ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso kavele katsheki, kuyamangaza ukuthi yena angabiza iCongress yena ngupresident angasomisa kanto njani.
Lina lapha lingathi-ke okwenzakalayo vele alilanda balakho zibini
akungasikhathilako ngoba vele kakulandela isisekelo sombuso. So nesathi kona yena uyazilandela ngoba isisekelo section 6.2 ucacile ukuthi ngubani obiza iCongress i-National Council. Bethuma abani? Bethuma u-Secretary General. Esenzani endobeni ama-delegates? So kwakhe ukuthi yena umhlangena sengupresidenti yena esithi thina silandela isisekelo. So kuthi mangazi ukuthi kanti yena ingani ngalandelanga zona isisekelo sebandla lethu ngaleli athi khona yena nguye upresidenti. Usezifakile uba ngupresidenti kanqisanga abantu bonke laba. So abantathu uyabakhokhela ebandleni lethu ibaphi?
Lo nkosazana Davida Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli secelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Kusenjalo ibandla leZANU-PF selilungiselela ukhetho lwama-primaries kulandela ukucubungulwa kwembali yalabo abafuna ukungena kukhetho lwelizwe lidale le-Politburo. Ibandla leli lithi ama-primaries la akhangelelwe ukuthi aza kwenziwa ngesiphangiphangi loba nje kulabanye abakholona besithi bajiwa phandle kukhetho lolu ngoba babesebenzelana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kodwa-ke umnumzana Believe Gawule webandla leli uthi kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa konke lokho kuhluphaka kubandla leZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF seliqedile ukukhangela amaphepha ama-CVs alabo abaza kuma kukhetho olulandelayo wazamela iparty ikakhulu sibe lungiselelwe ama-primary elections. Ngokunjalo ama-primary elections la alungiselelwe sokulungiselelwe okukhona ukuthi amabizo sekhangeliwe lokuze ne-comsariate yadiveta siqedile ukuveta kathesi-ke okuyenziweyo njalo yi-Politburo ihlalile izolo yaphasisa amabizo nalawo. I-Politburo njalo yalungisa okunye kade kungalungiswa kodwa kungenziwanga kuhle yakulungisa-ke yona i-Politburo ngendlela enjalo sokulungiselelwa-ke ama-primaries azaba khona xa kukhangelela ukuthi ama-primary namhlanje unesa komiza uzayenza abayenza i press conference yakhe wayethula amalunga ayiwancaza ncintisa ezigabeni ezijiyeneyo njalo wayethula lelanga lwama primaries
singathi ke eziqintini lapha elikhona kukhanyangazane kulabanye kodwa bangani bathi sijiwe phandle kukoloko ngoba sasiku G40 so ke manje liza kubamba njani khonoko
ye kulelo kuze ndiyana futhi ekhona kips ukuthi iparty yethu iyalandela nje umthetho okhona njalo
lo ke umnumzana Believe Gawule webandla lezano PF ubekhuluma le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM lilakho njalo kusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abongi abaqotshwe umsebenzi ngukhulumende weZimbabwe sebevumelane ukuba babuyele emsebenzini ukwenzela ukunceda izigulane ebezithwele nzima. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abongi abenze umhlangano wabo kobulawayo bavumelane ukuthi babuyele emsebenzini lamuhla kulandela ukuchukana kwabo lohulumende obaxotshe umsebenzi ngeviki ephelileyo. Umbiko owethulwe ngamalunga enhlanganiso yabongi kobulawayo iveza ukuba sebebuyela emsebenzini loba nje umnumzana Enoch Dongo unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esithi bahambisa udaba lokuxotshwa kwabo emthethwandaba. Umbiko owethulwe ngabongi kobulawayo uveza ukuba kubazwisa ubuhlungu ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abagulayo elizweni abangatholi uncedo ezibhedlela zikahulumende. Abongi laba baxotshwa umsebenzi ngeviki ephelileyo ngumsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga owathi sebengena ezombusazwe hathi ukuthi bakhala ngeholo eliphansi lokunye okumbalwa. Kulandela isinqumo sokubuyela emsebenzini, umnumzana Solwayo Ngwenya, umphathi ntambo wesibhedlela sempilo Central Hospital, uthe abongi abedlula amakhulu amathathu sebebuyele emsebenzini.
Uthi ukhalala umsebenzi kwabomangikazi. Ukanyaba phela lokhulumende kungani ukuthiwa sokuxotshwana kodwa ke incwadi zabo zokuxotshwa umsebenzi zifikile njalo incwadi lezi zithi umuntu kumele abhale avume ukuthi hayi uxotshwe umsebenzi kodwa asuke lapho njalo abhale incwadi ecela ukuthi yena abuyiselwe emsebenzini. Yikho ke lokhu namhla hayi omongikazi babuyile sibili bazothatha lezo ncwadi. Uthi namhla kufike amakhulu amathathu 309 abafikile bayenza lokhu bathi baqalisa ke umsebenzi ngokuthi nqabe baleyo ncwadi yokuvuma kusebe futhi womsebenzi bangaqalisa ukusebenza.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Hilda Nyathi obegulelwa ngumntwana obhubhe ngenxa yokungatholi uncedo olufunakalayo uthe abongi ababone esibhedlela lesi bebetshona besebulenjini bokuzilibazisa bengelaphi izigulane.
Umongikazi abaswelakala esibhedlela sebembulalela umntwana ngoba umntwana ngasangatholi i-treatment ngesikhathi. Vele abala ode empilo amanensi ngakuyenza vele beqotshe bethatha abanye befake ngoba vele isikhathi sokusebenza abalaso. Abantu bayafa bebakhangele besemafonini vele abasebenzi labana abantu bayathethisa izigulane every time vele afica izigulane zichinga.
kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abongi bafuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo labo eledlula kancane amakhulu amabili lamachumi ayisichiyangalombili zamadola i-$284. Bafuna lokuthi kukhuphulwe ama-allowances abo aphansi okumangalisayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Abake baphatha izikhundla zikamongameli kwele Melika basemngcwabeni kamuyi unkosikazi Barbara Bush eSt Martin's Episcopal Church eHouston, eTexas. Unkosikazi Bush, umka George W. Bush, ubhubhese leminyaka engamachumi ayisigalolunye lambili 92, ukhangelelwe ukuthi uzancwatshwa lamhla. Incwadi kwezombusazwe unkosikazi Talenta Ncube uthi unkosikazi Bush ubethandwa ngabantu abaningi.
Ubabra Bush bakithi siyabadabukela imuli yakoBush, wayeziphethe ngendlela eqoqekileyo njengendlovukazi esintwini. Uyatshengisela sindle ukuthi lo ngumbono wakhe wangumbono ongamlandelela kuloba uqembu labo lama-Republicans okuma-Democrats, ngoba silandelela umkhankaso wabo-Trump. Wayekhuluma sibili enike imbono eqoqekileyo ukuthi kungabi labafazi abavotela uDonald Trump ngendlela nje la uDonald Trump aziphatha ngayo.
Singathi-ke nxa sukhangele khonapho ubona zani watshiyelani abantu belizwe leMelika
ukuthi babone ukuthi khona ama-values ukuthi nxa ungumuntu uziphatha kanjani, ulandelela imbono enjani.
Ye, so singathi abantu bafunda yini kukhonokho ayekwethula?
Mina ngiyathanda ukuthi ngithi abanye bafunda ukuthi kungabophonga ukuthi wakuphonga ulandelela ukuthi ngumRepublican, ngumRepublican, ukuthi bafake ilizwe labo phambili, ukuthi ilizwe labo limeleleni balandelele ngakhona lokho ngezokhetho lwabo.
Lo nkosikazi Talenta Ncube, incwadi kwezombusazwe obekhuluma leStudio 7 eseDallas, Texas, eMelika. Okwamanje-ke sengilijiya ezandleni zikaChris Gande kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba.
Ikudibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Sihlaziya ke ukugcwala kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka lo.
Mina ngikubona kwami lama mfowethu ngibona ingane indawo le ikabili. Okokuqala, ngibona ingane khonoku abantu nje wonke umuntu ukuthi uMhlanga lo Dube le njakhe laphana la sebengazimela bethi bafuna ukukhankasa la ku. Bafuna ukungena kumbe bafuna ukungena e-council kumbe bafuna ukungena e-parliament kumbe bafuna ukungena ku-president. Kukhanya umuntu wonke osekhangele into yeZimbabwe nje wayeyisa. Izingane siyinhlekisa nje ukuthi hayi wonke umuntu sengayizama. Yikho okokuqala. Okwesibili, ngibona ingani lungokhu kutshengisa ukubana abantu abaningi sebelahle ithemba kumabandla ezombangazwe akhona kade sikakhulu amabandla amakhulu analawa e-MDC leZANU-PF. Yikho abantu sebesithi lami ngingakuzama lokho kuyinto ngingathola abantu bami sibe yitshumi kumbe sibe bangaki, singakhankasa lathi sizime lapho. Ngoba abantu bonke njengabafana benkombeni bejale ukukhuluma nje bathi bacabanga ukuthi hayi sokubhokokile. Yikho I think ngokubona kwami amabandla amakhulu sokumele kuthekwe izinuka amakhwapho, kanti kuyini osokwenza abantu balahla ithemba babona ukuthi hayi umuntu sengazimela nje yedwa lakhe ekuzamela kho into lokho ukuthi iZimbabwe.
Gcina kubangelwa yikugcwala kwamabandla khona lokhu kungagcina kusenza ukuthi liphi ibandla linqobe.
Kathesi into engiyibonayo mina ukuthi lapho kukhona mfowethu ukuthi la mabandla amaningi akhona kathesi esizakubona kusenzakala kusiya phambili ukuthi nxa sokufika isikhathi sokuthi sokurejista amabandla azakhankasa la mabandla azaba khona. Amaningi angikhona azakuwa nje eceleni khonapha ngoba
azaswela abantu abaningi abazabhalisa ukubana bebanominate kumbe bebe khona emthethweni ukubana bebe khona ngapi kuma ballot papers. Osokuzasala ukuthi ibandla leli yilona elilabantu abazimiseleyo sibili ukuthi bephume ngehlanga lokhetho beyefaka uxa ebizweni bomuntu abamfunayo kumbe ebantwini ababafunayo. Yilo ibandla elinjani elizaba lempumela engcono. Okwakathesi lelo bandla elikhanya lizaba lempumela engcono yibandla lezanu PF. Asikhangele ukuthi ngitsho ngisitsho ngani lokho. Yilo ibandla kathesi elingani singathi sinama-structures amileyo sibili aqinileyo ekuzweli kuluzwe lonke. Nxa usithi ngiyethisa kulokho akukhangele namuhla imbali yabakhona emaphepheni kutshengisela ukubana zingaki amabizo abantu asebezifake phambili ukubana bona hayi bafuna ukuthi belimelele ibandla lezanu PF kuma constituents ayehlukene especially emathebeleleni. Ukhanya konke ilizwe akula ngitsho indawo eyodwa lapha baswele khona umuntu onjani ozayimelela izanu PF. Lokho kutsho ukuthi abantu labasekebe bayabuza lapha bavela khona kuma structures kumbe ngama ward noma province kumbe kuyini bakubona ukubona hayi uwinto lokukhulu umhlonzo okuya phambili. Ukanti MDC kathesi kungani basaphethwe into yani yodlame olulalo phakathi wabo. Yikho khona kokho kungani ukuthi okwenza ngibona ukuthi hayi ibandla lezano lapha ngoba kunje kuzafika ilanga ukuthi bona abantu babo abazafika baye yalutshana bazavota kodwa babe baningi kulabo MDC abazavota.
Loke bekungumnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazo ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.
Wezabesifazana ke sizwe ukuthi usiphatheleni usithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Febi Dube, isakhamuzi seBhinga, sihlaziya okwenzakala ezibhedlela. Sixoxela ngolwesine ntambama ekwesinye isibhedlela eBhinga lapho obekuselatshwa khona omunye wemuli yakhe. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani esibhedlela akuso.
Bakalalile kodwa ngiyabithi ngapha bakalalanga ngoba into eswelakalayo lapho esikubona mina yinto ngisinde ake ngikubonayo ukuthi akulalisi izinto zokusebenzisa kula kungisuka mdale bamdaleli mkami yakugula ngihamba ngiyathenga imithi kubulawayo athi sebhasini omumo oyisini athi yena amanesi lapha ngizosebenza so mhlakasingeresetisini.
Kungani umuthi lowo lisawuthenga kobulawayo?
Akulamithi lapho esikubinezinto zokusebenzisa awunda amagulezi abala bantwana bayabadengela kobulawayo awe-BP idenga kobulawayo.
E-Growth Point akula izitolo ezithengisa umuthi ama-pharmacies lokunye?
Ikhona isejare kadokotela kodwa ayinamithi eminingi fo ngoba lewayo engamaphilisi amalitane njalo ayaphangisa ukuphela njengoba isejare yakhona inye kuphela lapho ebhinga.
Abantu abagulayo baphendukiswa yini nxa bengalampahla ezeneleyo zokuthi belatshwe?
Abantu bayaziphendukela ngoba esibhedlela kuyabhadala. So ungakhangela ukuthi umuntu uyabelele akula mali $6 bedeyi uyabuyela ekhaya ayekufa. Abantu bayafasile ngoba imithi akula kodwa amanesi akhona but amanesi akhona bayasebenza besebenzisane kungela mithi ukuthi odokotela bayazibhalela odokotela bakhona but amanzi athisa esibhedlela akula amanzi aqambayo kuphela.
Ukudla-ke?
Ukudla vela kula uyahlephulelana izitshwala njenganamdla zishotile abantu abayenele ukudla bona babeleta into bahlala 3 days umntwana ahlole nkona izadisat ukudla kula kumele balethele izihlobo bayanto esibhedlela but bayashota abanye ngoba abantu baningi njengakade.
Kodwa ingubo lembheda-ke?
Ingubo zikhona but okungekhoyo yimbheda. Ingubo ezikhona yilezi yane zake zadonetwa ngesikhathi sekholela izingubo ezikhona imbheda iyashota. Abaningi balala kule-waiting room, omama balala e-waiting room lapho abalala khona kule shelter yangukhona then nxa sebezobeleta bayalala abanye basayini bayadluliselana bashintshane khonokho.
Abantu bamthakazelela yini uhulumende omutsha?
Uzima nzima ngoba izolo sizwe abantu besizokuthiwa amanesi wonke abakade besebenza kumele bakhitshe umsebenzi. So kuqaphule kakhulu khona oku ngoba abantwana laba basebenza belambile. Njalo kuthiwe khona ezi from mhla ka-18 kungeniswa amanye amanesi. But ngapha sika bavoni. Njalo lapha nabethu abasitrakanga besebenza kumele ukhona. Nazikwazi ngakakrakazi afike ephephinga asimazi. Afurubende ngutulawe bamnangagwa sabato fidanso ni kutishua imisamu ama amibeda ama tewe ichikafu chiveo muzibadera kambo avalavo manesi wakwezi ya kuveresi ya muntu liku kutambula imuntu utumbu kakata kwe maglavi soto wa yuku mbira utifurumende atufidanso ni so kubinda tatuwe problem te problem hili wo ziveresi watakwe chikafu ivantuvali ufwa imisamu janika kuma kuma chemist aliku blawai blawa yuwa kona taba kwa nisibingi because of ipovert avantava na ingaba sivinzi avantava sivala mali yako na siyazi inyesito nga rita avantava kulindise uli hufuka pati ngatu yezge uti batuli wambula furumende weza atubwa mufufi isi mbuni ngandira hapa solumba
leo balaleli ibe kuingoko lonkosikazi Phoebe Dube esikhulumelayo ekwesinye sesibhedlela ebhinga lapho obekuselatshwa omunye wemuli yakhe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga. Nanso ke udaba lwethu lamhlanje liyamazi uzodwa wabantu na. Uzodwa wabantu ngumlingisi wakwele South Africa ozihambela nje engagqokanga waphelela. Kathandi lokugqoka isembatho sangasese. Okwamanje useMelika lapho azakwenza khona, azajabulisa khona abantu endaweni zokuzilibazisa ezama-night clubs. Sixoxelaye uzodwa wabantu kunjani?
I'm so happy. I thought they wouldn't let me get inside the stage. Because, you know, so much drama surrounds uzodwa wabantu.
Bathini abantu ngozodwa wabantu? So akushaya ngesiZulu. Bathini asichamuke lapha. Asishaye.
In Zulu, abantu bayamthanda uzodwa, they also hate Zodwa.
Indaba Zodwa.
That's the nice thing about it.
Mm-hmm.
Yeah, because at the end of the day, people are going to be together.
Aha.
Uzodwa udibanisa abantu owabantu.
Yeah. Uzuthi uzubuye ngebizo lithi Zodwa kwabantu, kwaqalisa ngabi Zodwa.
Ngithanda wabantu.
Aha.
Yeah.
Abanye phela bathi uzodwa uyatshengisa abantu imfihlo. Akula mfihlo etshengisa abantu ne?
Uba as everyone is saying that, who has ever seen impilo?
Aha.
Uba nje ukhe angahlala phansi athi ukhe wayibona.
Yeah. Akula vele wabona nix man.
Ababoni nix. Ngiyenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Lo nguzodwa wabantu umlingisi wakwele South Africa obekhuluma lo Studio 7 khonapha ke eWashington DC. Kwezemidlalo ke iqembu leBulawayo Chiefs linqobe FC Platinum 2-0 ngezi Platinum 2 Mutare United City 1, ZPC Kariba 1, Chicken Inn 1, Harare City 0, Black Rhinos 0, Bulawayo City 1, Triangle United 2, Yata FC 0, Necroot 2. Kuzokuthi kusasa ke siyakwazi ukuthi iDynamos iyabedlala leCapes United. Ebhoso liyakwazi siyabe imenjani. Asitindeni kancane. amnangusa mama yey lo ke umadlela ke umuthusi Shimane isingakuhlukani what is khangele ebendaba ke sikhokhela namhlanje unkosikazi Dokozani Khuphe ukhethwa uba ngumongameli welinye lamacelele MDCT umlingiswa wakwele South Africa uzodwa wabantu kwele Melika silugqiba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uMkhethi Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.